namapolisa kobulawayo sidinga usizo kuZulu ongasiphathisa ukuthi sithole uPascal Dube oleminyaka engamachuma amane nantathu obehlala ku number 31 Greystock Road eMorningside. Simdinga ngecala lokubulala owesifazana uAquilin Sadziwa obeleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke eMorningside. Ukhanya emgwazile kanenginengi emzimbeni, wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakala ukuthi kuba yini. Abantu abangaba lolwazi ukuthi uPascal Dube lo engabe engaphi lingazi samapholisa aseduzane lani. Kanti ke siyaxwayisa uZulu ukuthi singathathi umthetho sifake ezandleni, siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini. Alubani singazwisisani kumbe sekulamaphutha avelileyo, asizameni ukuthola abantu abaseduzane. Silabadala besigaba, silezinkonzo, silamapholisa e-Community Relations and Liaison Office le-Victim-Friendly Unit, silama-non-governmental organizations. Banengi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulile udaba luyaba lusihlupha.